sengile mali esidlule ukuthi engayithatha ngithenga ngayo umchina sengithole iprofit so ngibona kuqhakathekile ukuthi singabe umama kumele senze ama small business ethu singakhangelela obaba sokugogelela nyamqhakathekisa kakhulu ukudlula yonke into ngobuqogelela usengifikise kwesinye isimo akade ngingekho kiso kade ngikhangelela ukuthi ngemali yami le ngiqogelele edobini ngithenga umtshina wami wokuchola amafutha awe sunflower